kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Even labona lawa mabhemba sizathi ngamashuku labona lawa bantu abaphume sizibathembe ukuthi bareportile sebejika futhi babenjalo banxabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza njengokusiphatheka kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni o-state of the emergency okulwisana lezigebengo ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Akhila zona kuthiwa isikhali bangenile babhuduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bebeyisizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga isikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethe leli nyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide zihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye kuthiwa yinsindaba thembula abadalekho ababesithi khona icala lembula ingube lingeni. Laba bantu sebephelelwe so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma. Bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba bafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe baketha nesibuyeli izulu. Bethi lesiphangano khathesi la yaqalisa isenze nje isiphangano. Yoyo bengababo babaphika babaphika okunaka baze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu. Laba abantu abathiwa ngamashurugi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu anti asikezwa lo yedwa othiwa useke wabotshwa nxa kuthiwa babotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yini ukuthiwa libandle seliphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla le-MDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi evathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi abantu bangakuphendula ntunga yibo ngoba lathi sethumile ngoba sizwe engamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele belathi besivele sesikusile sebesesicibamelile so ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sethiyana lokuthi amashulubhi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bake baphefumule ngoba bakaphefumuli bakithi sizalane zaseZimbabwe thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokuchaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezi khali yini
asila sona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizane
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhoni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi kubika intathelezindaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe eWeteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela lesebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurukwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide uNkosiyazi Joyce Nkomo utshelela umhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka ireport yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasela ngcinde lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona lawa amabhemba sizathi ngamashuruku labona lawa abantu abaphumi sisibathembi ukuthi bareportive sebejika futhi babe njalo banxabe kuye busuku asibaboni so khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphatheka kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakureporti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso
kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu. Akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelela isizwe sesiphelile. Kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika esigabeni zethu ngokuthiyana ngokuthiyana. Siyekhuluma from kusobhuku, ukhulunywe from uchief, ukhulume from MP, kanye lamalokhazi ukuthi khona khona into le kayitshintshi. Ukuthi bakunanzelela ukuthi lo sokuqedile aqeda isizwe njalo futhi enye into abakunanzelela ukuthi as long as nxa kuyikuthi abakunanzelelanga i-target yethu neyethu esifundeni ngeke siyibantu sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kuthazwa abantu ukuthi into le ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane uNkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyafuna ukukhuluma kungani yagagasa lokhu senzeitshoma ngisho buhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day out and abantu bakhona kababotshwa bazi baboshwa bakhona babotshiwe kakhushini bazi babotshi even khona laba babasemba sala sibabophise bahlala siyamangala sengaze ngadeka.
Umeli weHighfields East edale lePhalamende engelinye lamalunga ekomiti ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
just one word from His Excellency. Stop it. The issue to do with the matches will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi uMongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingatshiwo nguMongameli ukumisa lokhu kuganga. Lisiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende, uMnumzana Rangarirayi Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Ona ukwephulwa kwemithetho nxa sikhangela lolu daba, ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini, bese kusiba labantu abathi konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Iqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo nkulu. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesisela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana South Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi urhulumente bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgomo eShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ngekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe ungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of
bayababuyisela emuva, kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlali kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba esitaladeni zedolobheni le-Francistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMkhono weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu, ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMkhono weShuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo esijeneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Minister of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo registrar general. Uthi abangeke banakekela yini laba ngaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwe abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi ukuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi yakhe athatshwa nsitha ecothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu le Highlanders uMark Harrison. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ofike kobulawayo namhla emini utshele intathelizindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco selili. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Capes United kanye lele Harare City njalo uthe yena injongo yakhe ngeyokuqeda umbuso weqembu le-FC Platinum lona esele bezintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is at 3 years on the bounce. They need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebe phakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakane lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong, yena osengumqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMandla Mpofu lobekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabo nezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ikuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani, njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abaningi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha owayengumsekeli wakhe kuqembu le-Cape United lele Harare City uMark Mate, esithi uMate uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBhoso. UHarrison isizwala ngeseNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayo lePort Vale kanye leStoke City engunozinti. Uqeqeshe okweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa, ikanti uke wasebenza njalo emazweni abalisayile eBotswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu le-Amabhubesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So shithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Tshintsha Ndoda, Bazwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Matshotsho umhlaba lo sinobungoni ubuphila buwo wena wamandla awubaba ngithethelele sephuma izolo zethu. Mato chumtaba lo snobungo, uwa pila buo, ngena wa manda, uwa bandi tetelele, setumizono setu.
Litholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bazithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sine page ku Facebook, uyangena nje ku Facebook uthi Khanda Mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingakutshiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli, nani ngumhlaba wonke jikelele, ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo, nakithi nje ungasifonela kuona lamanamba u-0619636853. Siyatholakala lapho, ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda isukile umhlaba wonke unje awubathinte lapho thembo polisi bazisa ngani khatala yakho fana zeka. Oh, boy, oh, boy,
botando, se me cala se me cala botando, se me cala botando, se me cala botando, se me cala.
Kanda mhlophe neighbor boys behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.